Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali chona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 30 Mpalakazi 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Silengxoxo lomnumzana Jinga Dube omunye owayecatshangelwa ukuthi uzakhethwa ukuba ngumunye wabasekeli bakamongameli welizwe.
Hayi, akunakuthi wayenzekise lokho. Asize nje abantu bekuvulela ngoba la manzi angevele izifake endaweni leyo ngiyezwangazo.
Abafuna ukusungula imisakazo bakhangelele uhulumende omutsha ukuthi akhulule amagagasi ngomnyaka ozayo. Ibandla lezano PF lithi selivuselelwe ngokusuka kukamnumzana Robert Mugabe.
Lami ngingambona mbukanze iqinise iqinile ngenxa yokubana lokuyana okusekusenzakalo ukubana basungani property omunye umuntu wakusekho sokuzawayiphathi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Wayengumphathi ntambo wabalwa impi yenkululeko waxotshwa ngumongameli Mugabe ngemva kokumcothoza ngokungafuni uqamba ozamelama umnumzana Jinga Dube uthi lanxa engakhethwanga ukuba ngomunye wabasekeli bakamongameli Emmerson Mnangagwa ufisela inhlanhla labo abakhethiweyo. UDube utshele iStudio 7 ukuthi ngabantu nje mathupha ababecabangela ukuthi uzakhethwa kodwa yena wayengatshelwanga ngumongameli Mnangagwa. Sixoxelaye uDube ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Hayi, akunakuthi wayenzekise lokho. Asize nje abantu bekuvulela ngoba la manzi angevele izifake endaweni leyo ngiyezwangazo.
Kodwa bonabo abakhethiweyo libabona njani?
Hayi, bona bazasebenza. Bona amadoda azasebenza njengoba babezekele khona labo entweni le ukuhlala lelizwe. Azi ukuthi into angabantu abatsha entweni lezi. Kanye ngathi amadoda ikwazi umsebenzi lo okuphatha abantu.
Sizwa kuthiwa abakhona abanye abakhononayo ababekucelele Zebra abathi umnumzana Mohadi ayisuye omele aphiwe lesi sikhundla ngoba bakhona abadala kulaye.
Phela lokho ipilabo abakhethayo babafuna umuntu ongasebenza ngcono ukuthi thina esingaphandle sisuye sikhethe ngoba babesokusho ukuthi ngakufaka ukhetho abade nje beyakutsho ngokufaka kwabo i-election. But lokho akukhethwa umongameli okubonayo lokho. So akukhona ukuthi into ongayiqeda. Abantu vele abavuma bakhumbula kokuhlukeneyo. Abanye bayathaba bathi hhayi, abanye balokhu khonona kwabo kodwa iqeqashe into yikuyona leyo ukuthi ukhethwe umongameli welizwe.
Yona inhlanganiso yabalwa impi ama-war veterans ukuthi ikhokhelwe ngumnumzana Chiwenga likubona njani?
Naye phela li-war veteran Chiwenga and njengokuthi azukade kubabutho. So angiboni lutho lutho ngakho. Kodwa into yonke uyibona zokusetyenza ukuthi umuntu uphatha njani umsebenzi wayo. Okwakhathesi kwazi ngatho ngaphandle ube sebezephutha.
Umnumzana Jinga Dube ngowaye ngumphathi ntambo wabalwa impi yenkululeko ubexoxa le Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Yebo umsakazo omuhle. Mina ngingumike Hove umsakazi we Studio 7. Ngithe ngithathe leli thuba ngimele lo msakazo ukuthi ngilifisele umnyaka omusha olichukela njalo olenjabulo. Happy New Year.
Abafuna ukusungula imisakazo bakhangelele uhulumende omutsha ukuthi akhulule amagagasi ngomnyaka ozayo. Selokhu ilizwe lathola uzibuse ngo-1980, uhulumende ugagadlele amagagasi engafuni abalembono ehlukenela yakhe ukuthi baphiwe imvumo yokusakaza. Lanxa sekuke kwaphiwa amalayisensi abemisakazo yamaradio ekamabonakude, lokhu ingakaphiwa muntu. Sixoxe lo msakazi olodumo olwela ilungelo lokusakaza okukhululekileyo, umnumzana John Masuku.
Ye, sitsho njalo ukuthi kulo hulumende omutsha ngoba umnumzana Mgabe sowasuka, kodwa sinanzelele ukuthi iziphathamandla eziningi ezilokhu ezikhona, iziphathamandla ezazihleli ezikhona nakudala. Kodwa-ke njengoba besithi lanxa bengabakudala bazahamba ngonyawo olutsha, silalo ithemba lokuthi ezinye izinto lazo bazaziyekethisa, ikakhulu ezihambelana nemisakazo. Siyazi ukuthi okwesikhathi esiningi eminyakeni le esanda kwedlula besikhalela ukuthi kube nemisakazo yezabelo okuthiwa ngama-community radio, kodwa bekusehlula. Inhlanganiso okuthiwa yi-ZACRAS, Zimbabwe Association for Community Radio Stations, iyazama ukukhulumisana nohulumende kodwa akukhanyi lutho. Njalo kuke kwaba lokuphithizela esikhathini esanda kwedlula, uhulumende sesithi eminye imisakazo leyana iyanikwa amalayisensi ezabelweni ezijiyeneyo okuthiwa ngama-local commercial radio stations, sengama-community radio stations, ukanti-ke ayisiso isimo esifaneleyo ese-community radio station. Ngengamangala njalo ngibona kumsakazo we-television kuphunyiswa umsakazo wokuthi kulabantu abafuneka emsakazweni we-community radio station othiwa iKhulumani. Kwamangalisa ukuthi iKhulumani niyangathi njalo inikweni ilayisensi ngoba singazange sizwe ukuthi ama-community radio stations asenikwa ilayisensi. Kodwa-ke ezikukhangeleleyo nje ukuthi njengoba bona laba abantu bakudala, iziphatha abantu zakudala zisithi zizahamba ngonyawo olutsha, zikhulisane umlotha namazwe achiyeneyo kanye nenhlanganiso ezijiyeneyo, sithemba lokho kuzakwenzakala. Kodwa hhayi, kusese kachana, ikakhulu nasikhangela ukuthi sekuyiwa kukhetho. Siyazi ukuthi uhulumende wezama iPF kaningi ukhetho uyabe engafuni ukuthi abantu abaningi babe nemisakazo leyana ezabatshela ezinye ingqondo ezitshena lezo eziphuma kumsakazo njengowe-ZBC leminye imisakazo esiyaziyo ukuthi yele kakhulu kweziphathelane lohulumende.
Mizamo bani eyenziwayo? Sikhuluma nje ngoba sake sezwa babekhona abanye abafuna ukuthi baselolu daba imthethwandaba, abanye njalo benza inhlanganiso ezifana laleyo iqambileyo. Kukhona yini okunye okwenziwayo?
Hhatshi, okwenziwayo nxa ngithi ngiyalalela labo abaphethe izikhundla, ngibona ngathi labo bazadinga ukuthi bakhulumisane nohulumende omutsha, babone ukuthi kambe ngeqiniso lokho okwakhulunywayo ngesikhathi kungenwa kulo hulumende omutsha ukuthi siyakhayela izinto ngendlela eguqukileyo kuza kwenziwa yini, okokuthi sizabe sivula amasandle kunalokho osenzokudala. Ngibona ngathi kungakayiyo umthethwandaba okuqakathekileyo ngikubona ukuthi uhulumende uqinisile yini nxa esithi uhamba ngonyawo olutsha olungcono kulolwa kudala.
Yona le imisakazo eyaphiwa amalayisensi, yona uyibona njani? Sizwa abanye bekhala ngokubana ingani layo kuhlangothi lukahulumende.
Sizabona ukuthi yona limsikez yayingelaqinisa ukuthi kuyini okwenzakalayo, yayingela sasisizwa izinto eziningi ezenzakala lapha nemisakazo yaphandle kwelizwe kanye lamathelevishini aphandle kwelizwe, ngoba abantu babesesaba ukuthi baphumele egcekeni, okugoqela lokugcotshwa kwabomongameli nezinto ezijiyeneyo okumele ziphume khonokho senzakala esithi yi-live. Eziningi zazingaphumi ngoba bengelaqinisa ukuthi into zizahamba njani. Uyakhumbula ukuthi khona kuguquka izinto, u-Lieutenant General Sibusiso Moyo watsho ukuthi lokhu ababekukhulumile njengamasosha kwakungaphumanga emisakazweni yesizwe, kodwa-ke ilizwe selihambe lafika kwesinye isibanga. Khonokho konke akuphumanga kumsakazo wesizwe, akuphumanga nakumisakazweni ale elutsha. Lezinye iy'ngxoxo bakhuthala kuphela nxa sekwedlule, sebebona ukuthi umumo wezinto uthe chosololo, kodwa nxa kusenzakala hhayi, bayathula babe lonanzelelo ukuthi bangangeni emanyaleni.
Umnumzana John Masuku ngumsakazi olodumo njalo elwela ilungelo lokusakaza okukhululekileyo. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. uhlelo lwezemaphandleni lamhlanje sisenyandeni eGwanda lapho intandane ezibikwa ziphila impilo elusizi okudale ukuthi amantombazana acina esezithwala lapho ezama ukuzinakekela. Amajaha engafikisa iminyaka yokusebenza abikwa eqatshwa esebenza eplazini lapho asetshenziswa njengezigqili. Uvusi Sizwe Mkhwananzi usipha lolu daba esenyandeni kuvillage 3 phansi kukasobhuku uJohani Moyo konduna uMasuku.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula.
ELeZimbabwe ngelinye lamazwe aseAfrika akhokhelayo ngenani elikhulu lezintandane ezicatshangelwa ukuba ziphezulu kwesigidi esisodwa ngenxa yomkhuhlane wengculaza osuqede abazali. Ezansi emaNdebeleni ihamba phambili kunani labaphila lo mkhuhlane wengculaza okudala ukuthi kube le ntandane eziningi ukwedlula ezinye izabelo. Esiqintini senyandeni ngokufanayo zigcwele intandane okudala ukuhlukuluza kwazo ngoba kungela lapho ezingaphephela khona. Ukansila kwa-Ward 5 enyandeni umnumzana Adam Bebe uthi umkhuhlane wengculaza uhlasele kakhulu esigabeni sakhe okudale ukuqonga kwenani labantwana abangelabazali.
Kulo mkhuhlane lo asithathela abantwana kakhulu abanye bebelabazi abanye sokuthatha abazali kuthe khathi sokutholakala ukuthi kube lokuphila kube lephilisi.
Umnumzana Dennis Moyo isakhamuzi enyandeni uthi intandane zibhekane lobunzima obukhulu kakhulu.
Dubo esilalo lafanye izintandane luyindaba enzima kakhulu sibili lapha esigabeni. Ungananzelela intandane eziningi ziyaswela ukubhadalelwa i-school fees, ziyaswela njalo sibi sokuthengelwa ama-uniform, eziningi zihamba ngenyawo. Njalo ezinye izintandane zakhona uthola ukuthi ziyasebenziswa kakhulu, uthola umuntu eqhashiwe umntwana ele 16 years downwards esebenzela umuntu eselusinkomo. Nxa uthi uyambuza umuntu wakhona uthola umholisa $50 ngoba kulisizi kakhulu abantwana abazintandane, especially abangamantombazana. Uthola sezibezikhomitha ku-teenage pregnancy, uthola umntwana ule 14 years usezithwele se-drop out of school.
Ubunzima obhekane le ntandane zenyandeni sekudale ukuthi esinye isizalwane sakulumango esisebenzele eGoli sicabanga ukuvula umuzi wangakibo ube ngumuzi wentandane. Unkosazana Saneliso Dube owabhujelwa ngabazali oyenzele intandane edilile eKhisimusi uthi kuyadingeka ukuthi zinakekelwe ngokufanayo njengabantwana abalabazali.
Iphupho lami ukuthi ingane zibuye zizohlala ePeace Charity Home ngizigcine ingane ziye esikolweni ngikwazi ukuzibheka zistudy zibe lempilo eyaphambili.
Intandane zilakho ukuthi ziphumelele njengabanye abantwana lapho zithe zagcinakala. Kuviki edlulileyo emzini ogcina intandane esigabeni seMagwe oweKipkino kuvele ukuba ezinye zentandane ezagcinwa kulo muzi sezalotsholwa, kukanti ezinye sezifike kubanga lezifundo zaphezulu zemakolitshini aweyunivesithi. Umqondisi wenkampani eChicken Inn edolobheni leGwanda umnumzana Leslie Moyo uthi kungumlando kampani amakhulu ukusiza intandane njalo bazimisele ukuqhubekela phambili besipha laba abaswelayo ngemva kokunikeza izipho eKipkino.
Thina nje abantu beChicken Inn into esizenza yinto ekuthiwa yi-social responsibility. Esiqalise ngokunika abantwana ade bephumelele ezifundweni zabo namely bekuyijawunda isenondo leSt Christopher esigabeni seGwanda. Kathesi senesili ukudonata ukudla okungange 1,000 kuma-orphanage. Asikaqedi 2018 silama-plans which are underway. Sizalivakatshela ama-widows lalaba balahlekelwa i-property ngendaba zomfula kumbe i-lightning.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngokulisana lomkhuhlane wengculaza ole-National AIDS Council INAC ludi umkhuhlane wengculaza oqhubekela phambili umemetheke edolobheni leGwanda ngenxa yamantombazana amancane asethengisa ucansi. Iningi lalawa mantombazana zintandane ezisuka emaphandleni angcelane ledolobho leGwanda. Ngingovusi Sizwe Mkhwananzi owendaba ze-Studio 7 Emma Jaunden, Ekwanda.
Namlela mshweshwe.
Namlela nampa bafowe mbula.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ukugcotshwa kokuba ngabasekeli bakamongameli welizwe okwenziwe iviki yona le kuthiye abanye bebuza ukuba ilizwe selibuswa libutho na. Umnumzana Kembo Mohadi wayekubutho ngesikhathi sempi yenkululeko lomnumzana Constantino Kuvea Chiwenga obekhokhela ibutho leZimbabwe National Army bavela empini. Abanye basola ukukhethwa kwalaba bantu besithi ngabe umnangagwa edinge owesifazane losakhulayo ukuze uhulumende wakhe ebe ngomuntu wonke. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Cassius Jays Simana Mpofu endawonye lomnumzana Bhekilizwe Bernardine Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Mina ngibonayo ukuthi bathembisene ukuthi ndoda asisebenze lapha mangiphuma la wena ngothatha over as president. Valerio Spandala I'm almost certain ukuthi bamtshelile ukuthi ma uthiwe ngephuma lapha siba ngupresident wena zabanga deputy president. All that yibo first abezapha lapha babiza ukuthi ngo second. So it's really that thing nje ukuthi sokuya kuba into yesisotsha abantu babushwe ngesisotsha. Kwakhuluma umthandwa ngimamele ngelinanga lapha South Africa e-university e-presentation yephepha likankomo. Wathi yena ilizwe lingcono lisezandleni zamasotsha or abantu abale military background. And the mouse who bege emuva manje abantu sebesitshela ukuthi vele those were the days when they were planning to take over ilizwe as soldiers, ama war vets. Nabebutho sebeqalisa ukuhlangana secret libe sithi mgabo uyafuna ukubaleka lelizwe. So the main thing mina ngibonayo ukuthi these guys ba spade impande zabo to hold the country at ransom as the military because they have this belief but ukukholwa lokho ukuthi amasosha ayawale discipline esikwaziwe ukuthi yebo isisosha sona under normal circumstances kuze ukuthi abantu babe le discipline ngoba ngabantu abasebenza ngama instructions angithi but i culture esiyaziyo emasotsha eZimbabwe masibheka ngihlunga ukuthi ngikhulume for example ngabantu abashona abanjengabo Rex Nongo abantu okwakusazakala ukuthi vele they become corrupt babe thathela abantu amaland and so on and so on. Isotsha seZimbabwe I think saphela ngabo Tongogara labo Dabengo wasokuthatha over abantu abagreedy abafuna ukuntontsha la namhlanje ilizwe ladilika libulawa ngama overtele neZimbabwe awuye sezenza aqulisa ukuthi aphambanisele apha ayimpose umgabe phezu kwethu bethu besolapho beimpose futhi another soldier on the country.
Nanto ke udaba mnumzana Mpofu wena uthini?
Ya njengoba egcotshiwe nje siyawabona bonke benjana bebathathwe njena ban njengoba esithuba uNdlovu anesigrandi yamasotha sakwazi ukuthi Mnangagwa ube-esempini khonalela uhambe okwatrainer waqeda i-military training okembo mahadi njeyana ube kukudole zipra napho uthiwe ngathi esisekhona so khokhanakho kutho ukuthi i-military government le esinayo seku-civilian clause i-directive yonke izabe isiswe emasotheni ngathi kube ngubani ozongena laphana as long as amasotha eyiwo amgombolozele lowo muntu kutho ukuthi thina ngokwethu sesifuswa ngamasotha so kuzoba nzima khokhana kube unfortunate ukuthi ngoba abantu sike safocusa ukuthi umuntu esengasamfuniyo ngulo kodwa sangasakhaya ukuthi right masikhupha lo muntu sifaka umuntu onjani ngoba sibiyela kusituation yane sike sayibona e-Uganda ukuthi abantu balwa kakhulu lo ngiyamlibala manje kwangena uMilton Obote uyidamini. Ya uyidamini abanisalisa uyidamini abalisa uyidamini ngale bathi uyidamini ngumlali wabamkhupha kwangena uMilton Obote badabula kodwa abe babonti bangenze esinye isigiba ngoba kufika uMilton Obote wenza ububi obudlala obuyana edusenzwa ngumuntu lwana so siyakwazi umgabe bengasafuna kodwa bemele sibe nendlela zokuthi ukuthwa kanjani kungenani ngale bathi esinye sokuphuma kamgabe lokhu kungene i-caretaker government i-provisional government ebambe umsebenzi wokuthi no sifuna ukustabilize izinto siyokuma-elections ngesikhathi esilandelayo ngakuyazwisisa ngoba laba abantu laba bonke bangene ngodlame bangene nge-force so khokhana kuzokutho ukuthi akula kukhululeka okuzaba khona noma siya ama-elections next year kuzoba nzima ukukampela kumaparty kwamaparty kuzoba nzima ukuthi noma ama-elections akhona engaphuma esithi bona badliwe baku-accepte namhla umuntu egcotshwe ngesikhathi esincane asizakuvumi. So sisebunzima lobukhulu esibhekane labo ngaphansi kwamasotha ane soqhubeka isikhathi esidaba sezibaphaa amabantu labantu soqhubeka singaphansi kombuso wamasotha kwesikhathi esidako.
Mnumzana Ndlovu, ubona njani udaba lokubana uMohadi ukhethwe kucele le zibra kwakukhanya ngesikhathi esedluleyo kwakuvunyelwene ukuthi lo oyabevele nguye omdala kubo nguye omelangene. Kodwa kathesi bakhona bathi hayi ayisikwasuye uMohati kade umelangene. Ukubona njani?
Basho bathi kube kufuze ungene umtiniri or at least umuntu omore senior. Oh, so this is vele kubashobala nje liyavula ibhula ngwani lizivula lodwa ukuthi libani ukuthi uyabona ukuthi le iqembu labangani and vele kuyazwisisa ukuthi kube njalo ngoba if umuntu esusa omunye njengomgabe abantu bahlala sebona abangenisane kupower babe beseshabana even bona so they are better off bengabangane bethembisana bakuthembisanayo ukuthi look let's take care of each other and make specific promises ukuthi when this happens and badle bavalene njengejuba there's no peace manje njenjalo ilokhu anoti liyantshontsha lonke but omunye qine selidubulile futhi longathathi yonke imali abaleke so babedlele evalweni and bamsho banama-CIO systems awa aba-personally to check each other so kwenziwe ubungane umtinele ngabe ngasomngane wabo so that's why engaqualifyanga ukuthi angene khona phana adle labo kwenziwe ubungane and these guys I'm sure ababahlangana khona bathembisana nje izinto ezinkulu kakhulu ukuthi look so I understand fully ukuthi uMohati bekungasho isikhathi sakhe you was not expected ukuthi angene kuzapho in any case vele sebevayolethile amanye ama-rules abavumelana ngoba u-chairperson akusengiyawezapho they accuse umgaba ukuthi wayesenza izinto ezingekho constitutionally ebusa abantu as an individual but they are doing exactly that now.
Mnumzana Mpofu, ubona njani udaba lokubana uChiwenga yena ube nguye okhanya ekhokhela ukuthi obe ngumongameli umgabe asuke kathesi senguye osesikhundleni sokuba ngumsekeli kamongameli kungakusitshoni nxa ukukhangele lo
ya lokhana kutsho ukuthi into yonke eyenzakaleyo ibingaqondananga labantu ibiqondane nabo bebefuna bona ukuthatha intambo zombuso ngoba ngesifo lesintu thina umuntu ofaka inkosi akabusi nayo uyafaka inkosi aphuma ahabe inkosi isale busa ngoba ma ungafaka inkosi yonke uzobusa nayo kutho ukuthi ngobusayo kuzoba nzima so into yonke eyenzakaleyo abantu basetshenzisiwe nje ngoba njengoba ngithi ukuthi abantu bebengasazi ukuthi benzeni zesile nto kayihambe abangayifuniyo kodwa basananzela ukuthi ma iphuma le singenani le into le ibingekho mayelana ngabantu ukuthi sikhulule abantu imayelana ukuthi lathi sifuna amandla i-opposition engakangeni lathi sifuna ukuthi sibe la mandla kuphela into edifunakalayo ebantwini labatholi la mandla so osokuselathesi ukuthi kuqhubeke kunjalo futhi sifikele kulala inhlupho lokuthi akusela freedom akusela kukhulumisana okuhle so uyathi uyakhuluma avalelwe okanye anyamala agcina sizalo ngoba nakathi sula abantu nxa sikhala kukhuyo naleyana eyenzakaleyo kula bantu esilokhu esizibuza ukuthi bakuphi sibona ama-intanethi eveza ukuthi baphile basendaweni ezithile bathumela ukuthi nalo kodwa siloqiniso lela ngoba labantu babanjwa akekho umuntu otsho so leyana into leyana izoqhubeka basazobanjwa abantu basazonyamalala abantu ngoba la bantu asibavuma ukuthi akhe mbuzi bazotshethi kunethi isikhethi ezikhupha umuntu lo libehlulekile imkhuphile thina ngeviki besephuma so yibunzima esibhekane labo kakhulu.
Umnumzana Cassius Jays Simana Mpofu yingcwethi ecubungula izombusazwe ubexoxa endawonye lo mnumzana Bhekilizwe Bernard Ndlovu enye njalo ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Kuningi okwenzakale ngomnyaka esiwugqiba kuyona le iviki kodwa ukumqoka okuzahlala kusenhlizweni zabaningi yikususwa kwaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe esihlalweni. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yethu uVusisizwe Mkhwananzi elandisa eseGwanda.
Udaba lokuhluthunwa kombuso okwenziwe libutho luzahlala lukhunjulwa ngabaningi ngoba iningi belingacabangeli ukuthi uRobert Mugabe obuthe iZimbabwe kusukela ngozibuse ngo-1980 engathiya isihlalo kalula nje. Iningi laveza ukujabula okukhulu lapho uMugabe oyetheswa umlando wokuphatheka kombhuqazo weGugrawundi ukwephula amalungelo oluntu kanye lokubhidlisa umnotho wakuleli ethiya isihlalo ngemva kwesukwana evinjwe libutho. UZulu uthi kasoza kukhohlwa ukususa kukaMugabe esihlalweni. Umnumzana Farai Moyo osebenza kuhulumende eseFlabhosi ngomunye walabo abazahlala bekhumbula ukususwa kwaMugabe esihlalweni.
Umnyaka ka-2017 uphele kuhle sibili sibona kube lo tshintsho sibili kwezombusazwe sibala ukuthi uComrade Robert Mugabe ukhitshiwe esikhundleni.
UNkosazana Siduduzile Masilela uthi iningi alisoze lakhohlwa ukugenqulwa kombuso kamgabe ngoba iningi lidubeke kakhulu phansi kombuso wakhe.
Engizokuhlala ngikukhumbula ukuphuma kukamgabe esikhundleni okuyikudubeka kwethu for the past 37 years. Izinto azimanga kuhle, asilafiweli, asila ukudla kukholela ezitolo, so akuphileki.
Umnumzana Methuseli Nyathi oweludumba eBedbridge uthi yena angasoza ukukhohlwa indlela ibutho elavala ngayo uZulu amehlo lisithi lingenela kwezombusazwe ukuze kube lenhlalakahle elizweni.
Engike ngukhohlwe ukuphuma kukamgabe ekhutshwa ngabanye bakhe qambelela izwi ukuthi benzela thina ifever bona dresses ipolitics ezana.
Unkosazana Meslin Ncube uthi uzahlala ekhumbula obeyinkokheli yebutho osengumsekeli kamongameli welizwe uGeneral Constantino Chiwenga owakhokhela ibutho elagengula umgabe.
Okuyikho okumqoka okwenzakalileyo engizahlala ngikukhumbula njalo nje ayiwuresigna kwamgabe. Okunye futhi engizahlala ngikukhumbula yiku-retire kwaChiwenga loku-appointwa kwakhe is the vice president.
Unkosazana Sichasisele Ndlovu yena uthi kasoza lukhohlwa udobo lokusilelwa kwemali elizweni lonyaka.
Okudlule kukho konke engunanzeleleyo yikuswelakala kwezimali emabhenki okwenze abantu begcine sebeforswa ukulala ezitridini bemelele lezozimali, okugcine njalo sokusenza le government i-introduce i-bond note.
Umnumzana Agent Moyo uthalimana wenhlanganiso yababalisi i-PTUZ ezansi emaNdebeleni uthi njengababalisi ngeke bayikhohlwa engabanqozela othwe ngobe ngumphathi intambo ogatsha lwezemfundo yaphansi. Umnumzana Lazarus Dokora.
Njenge-PTUZ esiza kukhumbula kakhulu ku-2017 yikusungulwa kwe-half-backed updated curriculum. Iyasungulwa kungela ma-resources njalo lababalisi bengaqeqetshwanga. Sazama ukubonisa uhulumende kodwa imibono yethu ayizange ilalelwe. Ngiyathokoza ngoba bonke ababesithatha kalula sebekubonile, sesikubonile.
Umnumzana Ekhe Moyo oyisikhulumi sebandla le-MDCT uthi ngeke awukhohlwa umnyaka ka-2017 ngoba intaba enkulu idilikile.
Into engingasoze ngafa ngayikhohlwa eyayenzakalayo ngo-2017 yikutshintsha kombuso usuka ezandleni zikantando kayiphikiswa uRobert Mugabe uthathwa ngamasosha. Ye lanamhlanje kuloko kumangalisa abaningi ukuthi khona singena kulo umnyaka ibizwe likaMgabe lingabizwa.
Unkosazana Juliet Kiwani okhokhela inhlanganiso yabomama e-Hodders uthi umnyaka lo ubunzima kakhulu ngekhisimusi.
Into engidanise kakhulu ngekhisimusi ka-2017 besikhangelele ukuthi 2017 ikhisimusi iza kuba ngcono, abantu bazakuya emabhenki bathole izimali zabo. Abantu badle ikhisimusi kabuhlungu, bahambe kabuhlungu beswele izimali. Baswela futhi la mafuel kwathi le magarajini bekungasashayipheki.
Iningi lethu umongameli Emmerson Mnangagwa kumele asebenze gadalala ukuze kube lenhlalakahle elizweni. Umnangagwa odwa wafakela itshef enkundleni ephelandaba Stadium eGwanda ubeke kuvike edluleyo ukuthi wancedwa isizalwane seGwanda uJustice Maphosa ongusomabhizimusi omkhulu kwele South Africa lapho ebalekela izinto ezazifuna ukumbulala kuleli ngemva kokuxotshwa kwakhe kuhulumende kaMgabe. Ninguvusisizwe Mkhwananzi owendaba ze-Studio 7 eMajawundeni eGwanda.
Now you have some people feel them idea of a good night out is to go to the pub, drink 15 pints of lager and then vomit. Them a drink too much and then can't take it. Nobody drink too much if you can't hold it. No drink too much if you can't take it. Nobody drink too much if you can't hold it. Some people you don't see them sober. Every night they gone to the pub round the corner. Never drink less than 12 pints of lager.
Singakehlukani wothi ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Bese lengxoxo lomnumzana Jingadube omunye owayicatshangelwa ukuthi uzakhethwa uba ngomunye wabasekeli bakamongameli welizwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.